Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 21 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usekhona omunye njalo otholakale elegcikwane le coronavirus eHarare.
Today, the 21st of March 2020, the National Microbiology Reference Laboratory at the Sally Mugabe Central Hospital confirmed yet another case of COVID-19.
Owesilisa otholakale elegcikwane le coronavirus eVictoria Falls uhlaliswe yedwa okuthiwa yi-quarantine, njalo uhulumende uthi uselandelele bonke ayelabo evela United Kingdom kanye lasebenza labo ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane.
Sesihlisa fakake ukuthi treatment, kodwa i-treatment yakhona kungenxa yokuthi ubela ama-symptoms amayo ukuthi ubombonike ibakasela kubela phakathi. Izolo-ke ube sesizwa-ke engcono, sesithi sengumuntu osesilile kodwa-ke i-COVID ilokhu i-positive.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi usekhona omunye njalo otholakale elegcikwane le-coronavirus eHarare, okutsho ukuba sebebabili ngemva kwalowo owatholakala elalo edolobheni le-Victoria Falls. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo esesigodlweni.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. Obadiah Moyo ekhuluma lentatheli zindaba lapho aveze khona ukuba sebebabili okwamanje elizweni asebetholakale belalo leli gciwane le-coronavirus eselibulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni.
Today, the 21st of March 2020,
lamuhla mhlaka 21 kunyanga kamarch abenational microbiology reference laboratory esibhedlela sesali mugabe central hospital bethule njalo omunye osetholakale ele COVID-19, kusitsho ukuthi sebebabili asebetholakale belaleli gciwane eZimbabwe. Owesibili lo ngowesilisa oleminyaka engama-30 njalo ehlala eHarare, obeyethelelele eNew York wele United States of America mhlaka 29 Nhlolanja 2020, waphenduka eHarare mhlaka 9 Mbimbitho 2020, njalo wangena evelela ngaseJohannesburg.
Ngaphambilini bekuke kwaba lemibiko yokuthi sebebathathu ngemva kokuba umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba kanye lenkokheli ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bethule imibiko ebifakaza lokhu enkundleni zebulenjini. Kodwa uDokotela Moyo ukhuthaza uZulu ukuba alalele okuvelela kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana ngoba kuyilo okumele lwethule imbiko ephathelene le-coronavirus. Abenhlanganiso esebenzisana loZulu izimele eye-Community Working Group on Health bathi uhulumende kumele athuthukise indlela zakhe zokukhulumisana loZulu ngalolu daba ukwenqabela ukwethulwa kweminye imbiko mahlayana nje. Umnumzana Thapiwa Miko othengisa amaluba e-Africa Unity Square ukhuthaza uhulumende ukuba athuthukise indlela zokukhulumisana loZulu.
Sifuna okunye abantu bebuya lapha bekhuluma labantu ngebi door-to-door campaign nge-coronavirus. Ngoba information ilutshwane, siyafuna information eningi. Yiko sifuna.
Lokhu kusekelwe yisikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavelas Khumalo.
Siyabona kathesi ukuthi silama problems amaningi kathesi lapha. It's possible ukuthi ama cases e-corona akhona lapha eZimbabwe. Njalo siyabona ukuthi uhulumende wethu nguhulumende olamanga kakhulu. So kungenzakala kathesi ukuthi bakhona abantu asebebanjiwe bale coronavirus, kodwa uhulumende wethu gakuphumisi egcekeni lokho.
Asizweni umbono kamnumzana Bekezela Gumbo osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI ekuhlangothi lwezokucubungula.
Kuyingozi kakhulu ebantwini, kodwa uhulumende lo esilahayo esimaziyo uyakwazi ukuthi into ekuthiwa yi-security bayithanda kakhulu, bayiqakathekisa kakhulu ini i-security. Asikwazi information asiyiphiwa eqondileyo, asilashifuwa le information esiyiphiwayo. Njalo ilizwe lesiyalazi ukuthi liporas kuvulekile lapha emabhoda lapha abantu bangena santando. Izikhala ziningi njalo kungena kakhulu, i-traffic too much. Akwenzi ukuthi kungaswelakala imoto eyi-1 ingene i-coronavirus ivela la, umalayitshi abevela la ngabe ilayitshi akwenzi.
Amazwi kamnumzana Gumbo asekelwe ngumqondisi we-Growth Edge Development Program, umnumzana Zisunko Ndlovu.
Kuqakathekile ukuthi iZimbabwe njengelizwe libe lama lokho abakuthi ngama-mechanisms we-preparedness, disaster preparedness, ukuthi izehlakalo ezinje mazisenzakala sitholakale sizilungiselele njengelizwe.
Kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa uhlangothi lwezempilakahle ukuze ilizwe lanelise ukunakekela izizalwane zalo ngesikhathi kule gciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Kusenjalo, umqondisi wezempilakahle lokondliwa kwabantwana eMathebeleland North, uDokotela Phethi Chimberengwa, uthi owesilisa otholakale elegcikwane le-coronavirus eVictoria Falls uhlalise yedwa okuthiwa yi-quarantine, njalo uhulumende uselandelele bonke ayelabo ivela e-United Kingdom kanye lasebenza labo ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lembono yezakhamize zakwaBulawayo ngalolu daba.
Udokotela Chimberengwa uchasisa okunenyi ngowesilisa lo.
Kube ngani uyakhwehlela le eshaywa likhanda, osihleza mfaka ku-quarantine endlini yakhe ukuthi engaphumi. Kwangkhona-ke ithimu yethu isiyithatha ama-samples akhona sahambisa for testing. Then izolo sasesizwa-ke ukuthi ama-results akhe abe positive, sesihle samfaka-ke kwi-treatment. Kodwa i-treatment yakhona ngenxa yokuthi ube lama-symptoms amayo ukuthi ubongonika i-paracetamol ukwelapha ikhanda. Izolo-ke ube sesizwa-ke ngcono, sesithi sengumuntu osesilile kodwa-ke i-COVID ilokhe i-positive. So uzaqhubeka-ke ku-home quarantine okwesikhathi esifika 14 days. I-province-ke sesihle sathi thina i-rapid response team yethu sincedisana laye lo ogulayo, sesilandelele bonke ahlangane labo. Abanye ubelabo e-United Kingdom, abanye uhlangane labo e-airport, abanye isebenzi laphangani. Sesibadinga-ke ukuthi siyenze-ke okuthiwa i-contact tracing, sibone ukuthi abanawo yini umkhuhlane we-COVID.
Ukhansila Mlandu Ncube ka-Ward 1 edolobheni lakoBulawayo uthi ikhansili ilesibhedlela kodwa badinga ukuncediswa ekwelapheni lokuhlolwa kwegcikwane.
Umende infrastructure isolation kalayo phela koBulawayo, abalayo ikhansili. So into eyenzakalayo ukuthi bona ikhansili mayibuya le ile infrastructure, uhulumende umele afake imali ngoba ukuposition engcono yokuba lezi mali zokulwisana la. Lokhu esithembele ukuthi nje ekuqaleni kubuya kwa-Minister of Health wasithembisa izimali ezizabuya lokuyatraina abantu abasebenza kwa-municipality. So yikho lokhu esikumele.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Frankie Piri yena usole kakhulu ukuqhubeka kokuthengiswa kwempahla ezindala eduzane lamahhofisi ekhansili.
Hayi, lapha nangifuna usola ama-city fathers ngento abayenzile, because siyakwazi ukuthi abantu badinga imali, mbone ngale esitholi khona phansi kwabo befake impahla, abantu bathengisa laba abathengisa impahla lezamabheli. Sengizibuza right ukuthi kuthiwa right kuthiwa 100 people at a certain place, manje ngiya labana abathengisa impahla baningi, abantu kuyaminyezelana kuyapitizela khonaphana. Nyama uthi city council yelo beyifuna imali, kodwa but lokhona asukuthi uyifuna imali, ufuna ukusibulala sebulilini.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi sekumele kube lequla elaziwayo eliqondane le-coronavirus edolobheni lakoBulawayo.
Njengezakhamizi labantu bakoBulawayo sesiyenze inhlanganiso lapha esibiza khona wonke umuntu koBulawayo, akula political party, akulani, ukuthi sibuye kwenzela ukuthi sincedisane.
Isibhedlela se-Thorngrove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilitshumi lasikhombisa abantu bengaminyani
bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa ukugcina amachumi amathathu kodwa okwamanje akula muntu ogcinwe khona amalunga edalele parliamente kuthanye athe asilungelanga ukugcina izigulane ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sebelwa mukele ngenjabulo abezimbabwe kwele South Africa uhlelo lokufafaza imithi emichoveni ngemva kokwesabela ukuthi inengi labo eligada limichova lilakho ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Liqhubeka likhwela inani lababanjwa ligciwane le-coronavirus kwele South Africa njengoba sekumenyezelwe ukuthi sebesedlula amakhulu amabili. Lokhu sekulethe kwesaba kakhulu kuzalwane zeZimbabwe, ikakhulu lezo ezihamba ngemichova malanga wonke. Imichova yakwele South Africa ithwala abantu abedlula izigidi ezilitshumi lesithupha 16 million ngelanga. Leli nani ligoqela izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe eziyabe siya emsebenzini kumbe ezikolweni. USilethemba Mpofu ofunda e-University of Cape Town akafuni ukuzwa ngokugada umchova kodwa kugcine kungasela ngenye indlela. Kodwa akukhulumende usesungule uhlelo lokuthi imijova yonke ithelwe umuthi ingakangeni abantu iphinde ithelwe futhi nxa sebephumile. Kulolu hlelo izihambi zizaphiwa imithi yokugcobisa izandla ebulala igciwane le-coronavirus. Isikhulumeli sogatsha lwezokuthutha kwele South Africa unkosikazi Ayanda Alipain uthi bafuna ukuvala indlela zonke zokumemetheka kwaleligciwane.
We're already starting to do your awareness campaigns.
Sesiluqalile lolu hlelo ukugoqela lokufundisa abagada imichova ukuthi bengazivikela kanjani.
Leli linyathelo selemukelwe ngezandla zombili liningi labeZimbabwe abasebenzisa limichova. Kodwa kabanye abagoqela okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi nguBenedict uthi uvalo lolokhulu sasekhona ekugadeni imichova.
Lo mbono kaHulumende wokuhlanza kwamatekisi lamabhasi ngibona kuwumbono omuhle ngempela, kodwa ngibona kuyinto enzima ukuyenza ukuthi sikhiphe wonke imikhuhlane noma ingculaza engabisele phakathi kwamateksi lamabhasi. Noma abantu bengayithemba, mina ngeke ngithembe ukuthi kabe kuphume konke.
Uhulumende uthi lolu hlelo luzaqheliswa lungene lasemabhasini kanye lasezitimeleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi lukhangelele ukuthi ingxenye yabantu bakwele South Africa babanjwe ligciwane le-coronavirus. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela namba bafowethu.
Izakhamizi emaphandleni zithi zisemnyameni nge-coronavirus esibulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi asukumele phezulu bafundiswe ngaleli gcikwane. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Lanxa udaba lwegcikwane le-coronavirus lusegudwini emhlabeni jikelele njalo seliqhamuke kuleli, iningi lezakhamizi emaphandleni lithi lisemnyameni ngalo kanye lokumemetheka kwalo, kungakho lithi kuyadingeka ukuthola ulwazi. Unkosikazi Betty Nyato ohlala eNkangala esitezi uthi babhekane lodubo lokusilela kolwazi ngaleli gciwane ukuze benelise ukulinanzelela lapho lithela qhamuka.
Lapha silohlupho lokuzwa ngomkhuhlane okuthiwa yi-corona. So asikwazi ukuthi ngangumkhuhlane bani njalo uyenza njani. So besifisa ukubana sibe kwazi ukuthi lanxa sibona omunye umuntu eselawo ukuthi sizabona njani ukuthi yiwo yini. Njalo asilangcazelo eyokuthi khona kumele siwunanzelele njani. Siubala siuzwa kuma WhatsApp lama village workers asiwabona ukuthi basicase ngalowo mkhuhlane.
Sine njalo isakhamuzi esitezi unkosikazi Silibaziso Khumalo uthi njengezakhamizi badidekile ngaleli gciwane le-coronavirus.
Siyawumangala umkhuhlane obuya one time ubambe umhlaba wonke. Vela kazange siphiwe vele warning ukuthi kuba nje, nokuthi sizivikele njani vela kasitshelwanga. Siphuma ukuzwa ukuthi sokulomkhuhlwa amabhoda asevaliwe sokuthi kungathangani.
Unkosikazi Neli Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi bathole imfundiso ngaleli gciwane bazathabalala emakhaya ngenxa yokuswela ulwazi.
sesichana amakhanda konapha suyahlangane lo mzalwane uthi sabona akuniki ihlombe asisakwazi ukuthi kumbe amahlombe lapho ezandleni lapho kulapho kuphuphuma khona leyo nto kumbe kungapi njoba lo hulumende kasitheli ludo
uhulumende sekumela thatha amanyathelo okufundisa uzulu emaphandleni ngaleli gcikwane kujo unkosikazi Nomvula Ndlovu esitezi
ngiyamangala ukuthi kathi shiwa uhulumende angathi sizwa ikorono leyo esingayaziyo ayekele ukwenza ikhampeni abantu kwabakhe kathi basebenzana bakahulumende baphonga uhola behlezi bengahambe emakhaya lapha befundisa bechumayela ngayo hhayi phela sizaphela sikaboni la ma-posters asiboni lutho kuthi ngawo ama-posters asegcwele indawana yonke yasemathebeleni south
unkosazana PM Mangwekwazi osakhulayo ophila ngokuthenga impahla kwamanye amazwe ezothengiswa kuleli uthi usesesaba ukuchapha imngcele ngoba engahlaselwa yileli gcikwane
thabanye siphela ukuzithengisela sichapha amabhoda sibothi izinto zethu sizithengisela kodwa ngoba sekulo mkhuhlane lo sesesaba lokuthi siphume elizweni siyadobhadobha izinto zethu yikho thina esiphila ngakho yikho esibhadala ngakho amafizi abantu abethu njalo thina sithi umkhuhlane wecorona lo ulapha kuleli ezimbabwe kumbeni lapha thina esitezi besingakezwa lutho ngawo
unkosazana Rosemary Moyo isakhamuzi semawane ukuthaza uzulu ukuthi aguqe athandaze kunkulunkulu ukuze lo mkhuhlane utshabalale
siyakwazi ukuthi sisemhlabeni wezinto zonke njalo kule mimoya emibi siyanxusa lamanxusa amakhulu kubana singene siguqe sikhuleke simnxusa ubaba uNkulunkulu kubana yena asisize asivikele kulo mkhuhlane esigabeni kumbe ngithi emhlabeni wonke jikelele ngoba kulezi ngane seSouth Africa kulezi ngane endaweni ezijiyeneyo uNkulunkulu asilwele kuwo ngamandla kamoya engcwele
kusenjalo amanyathelo athethwe nguhulumende awuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus alakho ukudala ukuthi izakhamizi zihlaselwe indlala ngoba ukuhanjiswa lokwabiwa kwalokhu kudla emakhaya oqoqwe inhlanganiso ye-World Food Program kumisiwe kuliviki umongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesibili wazise ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqele ukukhonza emthato kanye lemidlalo izakhamizi zibuthana ngobuningi lapho zikholiswa lokhu kudla kodwa ukhansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi zizabulawa indlala xa lokhu kudla kungamiswa ngenxa yaleli gcikwane
nxa kungahanjiswa village by village abantu babe balutshwana evillageni abantu bakhona babe bengakwani even 50 so ngibone ngathi lokho kungasolve iproblem ngoba kungavela kuvalwe sesidala omunye umkhuhlano odlula ikorolo ozahlubulala abantu masinya siyaba sesibulawa ngizithi ezimbili umkhuhlano wendlala lo mkhuhlano wekorona yonke yabe isibulala
umnumzana Gerald Mano wenhlanganiso ye-Africa eyiyobona ngokuhanjiswa kwalokhu kudla emaphandleni uthi basadinga indlela zokukwaba bengephula amanyathelo athethwa nguhulumende akuvimbela kumemetheka kwegcikwane lekorona umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo ubike izolo ukuthi sekuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus kuleli ngimele umsakazi we-studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
ngike ngilithiye kancinyane ezandleni zikaChris Gande we-studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lapho akhuluma khona lo mnumzana Difa Dube owathola abazukulu bakhe ababili ngemva kweminyaka engamachumi amabili ebadinga kulandela ukwethulwa kodaba lwakhe ku-Studio 7
mnumzana okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
angibonge bakugani
ye mnumzana ungasitshela ukuthi kuhamba njani udaba lwakho sizwa kuthiwa usuze wathola abazukulu bakho owabagcina kudala besabancane kakhulu akusitshela ukuthi kuhambe njani bathole njani njalo banjani
babugande okokuqala ngithanda ukuthi angidlulise ukubonga njalo ngithanda ukuthi nje ngelule injabulo ngikiyo injabulo engakaze nje ngibe layo enhlizweni yami njalo ngibonge uJonga indlela esiye sasebenza songwancedisa ukuthi ngene lesuthi ngithola abantwana kube lohambo babugande olunzima kakhulu ngazama ukufaka kubo ZBC kwaehlula ngazama kubo chronic kwaehlula ngafaka kubo Blawe 24 kwaehlula I've tried all different ngazigambela mina ngayithenga ebhothe Harare ngibhothe Blawe ngithi mhlawumbe zasihlangana nabo kwaehlula kodwa ke finally uNkulunkulu uze wangizwela ubuhlungu babugande after over 20 years ngibadinga labantwana it's over 20 years ngingaphazamisisi now it's 28 years now ngibadinga labantwana kodwa what I vote the most ukuthi lapho engizadela khona isikhathi lapho engizangela khona kugrave yami kodwa nxa ngingakatshoni nxa ngingakuhamba ngenyawo angisuze ngidele kodwa ke ngibonge kakhulu i-Studio 7 umsebenzi eliwenzileyo bafowethu ngithi muhle kakhulu umsebenzi njalo ngibonge labantu everyone who was calling me from all angles emashonaland yonke indawo Pikita Binga everywhere they were calling me being trying to help me labanye bengifonela besithi actually bayafasena bayafaka imithandazo esontweni because they've heard me kwezinye izinto engicontributa kizo ku-Studio 7 nxa ngikhuluma ukuthi izinto ezinceda iZimbabwe ezingeneral kungakhethelekile ukuthi ngumuntu emashonaland noma ngumuntu ovela ngaphi kodwa bathathe konkwana ukuthi through ama-contribution yami abahlala bewalalela yikho baye bazwa ukuthi ngokuzwa uhlupho engikilo bathi bayazinikela ukuthi this is the only way abangangibhadala ngayo bhek ukuthi kulezi zinto la bengibenzela zona ukuthi sincedisane ukulungisa ilizwe lakithi sincedisane ukwenza izinto eziningi kodwa ngibuyele bhek abantwana ngeke ngabadinga ngabathole Harare edorobheni okuthiwa kuseshitungwita ngokukhula bathi bona bakhulela bakhula bekhuliswa ngabantu abangabaziyo bakhulela duze le-border e-Mozambique
manje ungasitshela ukuthi njengoba usubabonile usuzabathatha uhlale labo na kumbe sebezahlala ngabe
babugande ukuthi ngibathathe ngihlale labo ngifisa ukuthi ngabe nje kuhle kwenzakala khona lapho ngiqeda ukuthola ucingo lwabo ngifisa ukuthi ngabe bahle bagada khona lapho ngaso leso sikhathi abantu bagada bahamba baye ekhaya ngiyazi kuningi okwasilahlekelayo phakathi kwami labo abantwana bakadadewethu okwangilahlekelayo iminyaka yonke le behlupheka mina ngikhona kodwa kungasintando yami kuyintando kungasintando yomuntu kungasintando yabo labo njalo ngoba labo basuka besesebancane bengakabi kwazi ukuthi balo malume wabo ophilayo bona nje into abayitshelwayo bathi bakhula betshela ukuthi uthi isibo zabo zonke zatshona zonke abantwana ngizabathatha ngifise ukuthi ngabe uthiwa kule ndlela engamema khona abantu ngizakwenza idili emzini wami ngihlabe noma inkomo ezimbili ngitshengisele intokozo njalo ngihambe ngiyebadingisa lalapho kulele khona ugogo wabo ngiyenelisa ukuthi ngihambe ngiyekwenza nxa ukuthi abadala ngibiza abadala bayenelisa ukuthi bayevikela ugogo wabo khona ngalo ukuthi abantwana nampa ngoba laye wathi watshona ekhala ngabo lo oyinkazana laye uthi nxa ngikhuluma laye uthi yonke indawo lapho akade ehamba khona kade bemtshela ukuthi wena hamba uye kugogo wakho ozala umama wakho nguye umuntu nxa ungaze uhambe uyefika khona impilo yakho yilapho ezaqonza khona bengingadli ngaphili kahle bobugani kodwa finally imithandazo zami ziyezwakala
hhayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ungavalela isuZulu
ngiyabonga kakhulu bobugandi mina kakhulu into le engifuna ukuthi nje ngaphambi kokuthi ngivalelise bobugandi bengifuna ukuthi ngitshiyele uZulu lamazwi into le ibe yisifundo kimi ngokwenzakala kwayo ngokuthi akube isifundo lakuZulu ukuthi bakithi nxa kakhulu ngikhangelisa kakhulu kubodadewethu nxa kukuthi kubodadewethu labantwana bethu abangamankazana nxa uye wathola umuntu ozwana laye waze kwafika isibanga sokuthi usekwenzisa umntwana zama ngakho konke okusemandleni ukuthi ube kwazi ukuthi ukuthi ngibo kuvela ngaphi kibo njalo ungakugcini wedwa wena mama omntwana zama ukutshela labanye abafowenu utshele nabazali bakho ukuthi umuntu okwenzise umntwana uvela ngabo ukwenzela ukuthi ingozi nxa engabe isenzakala sibe kwazi ukuthi abantwana badingwa ngaphi noma umkhonto siwulonda sisiya ngabo so ngithi Zulu wakithi akube nesifundo le nto eyenzakaleyo kubazukulu bami uJosephina lo-witness ukuthi le nto le eyenzakaleyo ibe sifundo kuZimbabwe wonke noma ngisithi nje kuZulu wonke olalela i-Studio 7 ngiyabonga kakhulu ngibonge njalo lakuZulu njalo ngiphinde ngibonge okungapheliyo bathi isindebele sithi ngiswele amazwi azinkulungwane engingawabonga ngawo uZulu wakithi ngendlela osapote ngawo from kusuka abanye kade bebona besegole besithi dube sikuzwile ukhuluma ukhala ngabazukulu bakho ngiyabonga babukhandi ngibonge ukuthi akungenzeki kimi kodwa akwenzeke uZulu wonke umntwana weZimbabwe oyabe ezama ukuthi alichube edinga usizo lingayithatheli kancane lindaba ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibongile
lowo ngumnumzana Tifa Dube obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 uhlelo liphoma lendaba litshone lendaba le yiStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana Lamuhla sixoxa lo Councillor Lilian Mlilo oka Ward 12 eNjobele loBhengula njalo engumgcini sihlalo wecommittee yeCouncil yakoBulawayo ebona ngezempila kahle. Sihlaziya ukuthi idolobho leli lizilungiselele kanganani kungaqhamuka igcikwane leCoronavirus eselisabalele kwamanye amazwe.
Sithuthisekile ukuthi alukabi khona ukuthi uchaze ngodaba lolu ngendlela abasitshele ngayo, ngoba sizamile sibili ukubuzisisa kakhulu ngoba besitshela ukuthi khona bona kade besabakhangela yilabani abantu abayehla i-airport bahle bababambe babahlalise laphana bebakhangela ukuthi abalayo into womkhuhlane. Sazama ukubuzisisa ngokuthi ama-border post lawa-ke angabomakhelwane bona bayenzeni. Kwakhanya besithi khona hhayi kuma-border post lawa njengabo-South Africa, o-Mozambique, o-Zambia, ama-neighboring countries zona lawo hhayi bayathestwa nxa sebebuya ngapha. Sakubona ukuthi hhayi xa kungukuthi kunjalo kuthi ukuthi loba ingangena hhayi kukhanya kuvikelekile.
Selabatshela abantu elibamelayo ngalolu daba kumbe lokho eliphakathi kokubazisa?
Hhayi, siyabatshela kuma-feedback meetings ethu ngalolu gaba lwe-coronavirus, ngoba kodwa vele anto yabona emathepheni kuyaphuma kuma-radio kuyakhulunywa, abanye babevele sebekwazi. But lathi kuma-meeting esowade siwayenza engabhanwa ade sibatshela.
Ukuhlanzeka-ke nxa abantu kumele begeze izandla, amanzi atholakala lula yini? Yeah. Lingaqhamuka leli gcikwane idolobho leli lizimisele yini ukulwisana lalo?
Idolobho lakoBulawayo sesizimisele ukuthi kungaqhamuka okuqhamukayo, singazama sibili ngendlela zonke ukuthi silwisane lalo leli gciwane. I-rationing ikhona kodwa okwakulezi nsuku ingconywana. Lokho kuthe kwana izulu lona leli elike lana angena ngemile mbijana amanzi emadamini ethu lapho esithola khona amanzi. Okuthi lakho kuthe kwa le rationing liyana ihle yaba ngani ingconywana, isekho ku-96 hours ngendlela embona ngazo, ingabe siku-48 hours kathesi.
Ukulahlwa kwempahla mahlayana phandle kuye?
Ye, siyabafundisa, siyabatshela la kuma-meeting nalawo esiwayenzayo ukuthi njengoba kulo hlupho lodizili izibi zabo bazifake ngani. Lokho sibatshela sibili abantu, khanya kodwa abantu bayakuzwisisa ukuthi ungabona imota ingabuyanga ungathathi uyethulelela egangeni bisela eyadini uzigcine zinjalo zisesake, ngoba kuyabe kungasizozibilizana kumbe ezizabula zinuke. Isikhathi esimaningi sibatshela ukuthi bafake amaphepha phela vele yayisolana abola anuke kwabisela phakathi uphinde wakhiphe futhi phandle nge-Friday elandelayo ngoba kutholwa nge-Friday. Hhayi, imikhuhlane yesihudo kulezi nsuku ngane hhayi ayikho ningi. Hhayi, imikhuhlane embone ngani ingane yiyo esingani isisiba khona ngumkhuhlane lowo i-cervical cancer leyi esikhona kulezi nsuku eyabomama, yikho singani esikubone ngani kuzubhedisiwile.
Kule mzamo ukuthi abantu beyaziswe ngayo lokuthi bayihlole?
Yes, le mzamo yokuthi sibazise, silazi izibhedlela abahamba khona besiyahlolwa khona free as a cancer, ama-clinics lapho abahanjwa khona besiyahlolwa free. Siyabatshela omama, siyabakhuthaza, siyakhuluma kuma-funerals, siyakhuluma emihlanganweni ukuthi omama ngabahambe bayehlolwa i-cervical cancer, ephumula clinic, eluveze clinic, yikho lapho bayahlolwa khona ngalefree.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Lilian Mlilo ka-Ward 12 enjubele loBhengula njalo engumgcini sihlalo wecommittee yecouncil yakoBulawayo ebona ngezempilakahle. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo.
Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamuhla. Uhulumende uthi usekhona omunye njalo otholakale le gcikwane le-coronavirus e-Harare. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.